Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazo omuhle ngolwesine mhla ka 31 kuNcwabakazi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Makugcwele intuthu ukuthi sikwazi ukuphuma egate na kusaphumeka. Abantu abanye bebesheshe bawubona. Sekuhlangahlangene bakhipha imibhede, bakhipha izingubo thina sizama ukubana siphume nabantwana.
Kulokwesabela ukuthi kungaba lezizalwane zeZimbabwe phakathi kwabantu abangamashumi ayisikhombisa lantathu 73. Abathe bafela kusitezi abakade behlala kiso eMarshall Town enzikini eJohannesburg kwele South Africa namuhla.
Uyehlukanisa abantu, uletha ubandlululo ebantwini yokuthi sokuzalabo abantu-bantu abeZimbabwe ngabantu abavotela iZANU-PF. So laba abangavotelanga iZANU-PF, lalabo abasemabandleni angasoZANU-PF akuseyibo bantu.
Umongameli Emasoni Mnangagwa uthi abamabandla aphikisayo abangaba beqoqa ukutshengisela ezitaladeni besola impumela yokhetho bazabanjwa ngengalo yomthetho elukhuni bajikelwe emajele. Abantu abakhubazekileyo eZimbabwe bathi kabenelisanga ukuphatheka kukhetho olusanda kwedlula ngokugcweleyo ngenxa yemigoqo eminingi ebikhona. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulokwesabela ukuthi kungaba lezi zalwane zeZimbabwe phakathi kwabantu abangamashumi ayisikhombisa lantathu 73. Abathe bafela kusitezi abakade behlala kuso eMarshall Town enzikini eJohannesburg kwele South Africa ngemva kokuba isakhiwo lesi silumathe umlilo ekuseni namuhla. Kulimale abedlula amashumi amane. Umeli weZimbabwe kwele South Africa uthi sebethumele iqula lokuyaphenya ukuthi bakhona na abeZimbabwe ababhubhele kulingozi. Uthuso Khumalo usipha lolu daba ekwele South Africa.
Abahlala estezi lesi bathi umlilo lo uqale ngehola lakuqala ekuseni ngo-1 o'clock, njalo bacabangela ukuthi ubangelwe ngumuntu obesebenzisa ikhandlela. Iziphathamandla zona zithi akukakhanyi kuhle ukuthi umlilo lo ubangelwe yini, kodwa ke okusobala ngumonakalo odalileyo nangutshiye izimuli ezedlula amachuma esikhombisa zisesililweni. Umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa uthumela amazwi enduduzo ezimulini zabafi esithi kulusizi kakhulu okwenzakaleyo. I-Studio 7 ifike kusakhiwo lesi yathola kunyakazela amaqula osizo oluphuthumayo, amapholisa, abekhansili, abohlangothi olucitsha umlilo, labezimota ezithwala izigulane. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Nobuhle Sibanda ohlala kulesi sakhiwo labantu bakhe ababili lomkakhe uthi bathe bevuka sekugcwele intuthu indawo yonke. Ngenhlanhla uthi wenelisile ukuphuma labantu bakhe njengoba umkakhe ubengekho esemsebenzini.
Makugcwele intuthu ukuthi sikwazi ukuphuma egate na kusaphumeka. Abantu abanye bebesheshe bawubona indlela. Sekuhlangahlangene bakhipha imibhede, bakhipha izingubo thina sizama ukubana siphume nabantwana. Saphuma kodwa siphume nzima. Abafana abanye abalimele balinyazwe ngoba bese bephuma ngamawini amafastele.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe unkosazana Irene Ndamba laye ohlala kulesi sakhiwo uthi yena usinde ngoba ubesemsebenzini ebusuku, kodwa uthe esizwa ukuthi impahla zakhe sezisitsha wabeletha inyawo eqonda khona. Kodwa uthi usizi ukuthi akula ngitsho lokhezo olulodwa anelise ukuphuma lalo.
So abanye abantu abaningi bafele phakathi kuthiwa umlilo uqale ku basement ngathi ifloor eyaphansi manje ifloor iflat leli le floor basement baka floor 4 so which means uqale phansi abaphezulu bonke bahluleke ukuphuma ngenxa yenjuju lomlilo so abafazi labantwana bahluleke ukujamba iba abantu abafileyo abaningi abafazi labantwana
umelwe eZimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamadziribi Uthele Studio 7 ukuthi akuyacaci kuhle ukuthi bakhona yini abeZimbabwe ababhubhele kulomlilo kumbe abalimeleyo. Kodwa ke uthi sebethumele abe office yakhe ukuthi bayephenya futhi babone ukuthi bangaphathisa njani labo abadinga uncedo.
Sesithumele abe consulate ukuthi baxhumane lamapholisa ukuzwa ukuthi bakhona yini abeZimbabwe abafele kule ingozi kodwa kwakhathesi asikezwa lutho.
Batwani sawonayi vangave vatsakatika ipapo kana kuti vangave vakuvara
iziphathamandla zedolobho eJohannesburg zithi abakade behlala kulesi sakhiwo bebesenza lokhu ngokungekho emthethweni zithi lesi sakhiwo ngesinye sezakhiwo lapho okuhlala khona abantu ngenkani bengalamvumo isikhulume sogatsha olupha usizo oluphuthumayo eJohannesburg umnumzana Robert Mulaudzi Uthi nani la sebebhubhele engozini le liqhubeka liqonga njengoba lokhe besathola ezinye izidumbu kade kulabanye njalo ababangwa lezibi ezibedlela.
Of course we've activated our disaster management officials who will start.
Si phakathi kwenhlelo zokudingela uncedo laba behlelwe ile inhlekelele kugoqela nokududuza labo abalahlekelwe ihlobo zabo.
We are busy now conducting some trauma counseling to affected residents who have lost their loved ones here.
Abomsebenzi wokunceda imuli ezifelweyo ama funeral parlor ikakhulu lawo avame ukuncedisa abeZimbabwe ukuthwala izidumbu ukuba zengcwatshwa ekhaya. Labo bebekhona kulindawo njalo babikwa besithi bazimisele ukuphathisa. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abamabandla aphikisayo abangaba beqoqa ukutshengisela esitaladeni besola impumela yokhetho bazabanjwa ngengalo yomthetho elukhuni bajikelwe emajele wona athi akala muntu. Umnangagwa wethule amazwi la eseBuhera North eManikaland namuhla emhlanganweni awenzela abasekeli bebandla lakhe leZanu PF ngemva kokuvula ngokusemthethweni umgodi weSubstar Lithium Mine. Uthe wanqoba kuhle ngendlela ecacileyo kukhetho lolu lanxa nje amaqula amanengi agoqela aweSADC kanye lawe African Union esithi ukhetho kaluqhutshwanga kuhle. Amazwi kaMnangagwa akhanya eqondiswe kubandla eliphikisayo ele-CCC lona elithi selisungula uhlelo lokugqugquzela ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha eZimbabwe ngoba umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa waqilibezelwa. Echotoza i-CCC lalabo abasola ukunqoba kwakhe uMnangagwa uthe kasoze aswele ubuthongo ngenxa yomsindo owenziwa ngabafanyana. I-CCC yona ithi ilelungelo lokutshengisela. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe uDr. Shepherd Mpofu yena ofundisa ezokwethulwa kwemibiko e-University of South Africa, i-UNISA, kwele South Africa.
Kutshengisa ukuthi ingqondo yakhe lokhu sisempini, ngoba kule ngqondo leyo ukuthi amabandla abusayo, especially Africa, ngamabandla alethu uzibuse, and yena ekucabangeni kwakhe ukuthi uzibuse lowo. Usho ukuthi abantu kumele bacabange njengamabandla la abusayo bengacabangi ngendlela abafuna ngayo babe lama alternatives ukuthi bayakwazi ukuthi nqa kulokhetho bakhethe inoma ngupho umuntu abamfunayo and inkulumo yakhe njalo itshengisa ukuthi labo abathi ama election o ukuthi ukhetho lwatshontshwa bengabe beqinisile. Ngoba nxa ungatshontshanga wena ekhethweni, why engazithuleli ayekele izekhi lamakhoti lalabo abathi ama-election impumelelo yokhetho engekho right. Bahambe enkantolo bayeprove emakhothi ukuthi lokhu kwangekho right, azithulele. So ngokubona kwami mina inkulumo leyi yahlukumeza abantu and njalo iyehlukanisa abantu.
Siyambona ubaba uMnangagwa usebenzisa amazwi alulazayo njalo athukayo nxa ekhuluma ngochamisa lapho ebandla lakhe le-CCC. Uthi ngama-small boys abafanyana abuye athi yizikhothamathe izibukashungata ngesishona. Ungathini ngalokho?
Yikho ngithe okokuqala ukuthi uyehlukanisa abantu, uletha ubandlululo ebantwini yokuthi sokulalabo abantu bantu abeZimbabwe ngabantu abavotela iZANU-PF. So laba abangavotelanga iZANU-PF nalabo abasemabandleni angaso ZANU-PF akuseyibo bantu. And inkulumo leyi abalaleli kumele bananzelele, inkulumo ezinje yizo ezasilethela ama-genocide e-Germany, ama-genocide e-Rwanda, even le-Gugurahundi genocide, into yokulabhela abantu engani kasibo bantu. The next step yukuthi nxa kungathiwa abantu laba abasapota amabandla angeso ZANU-PF kababulawe, ngoba of course sokuthiwa kasibo bantu ngabafanyana izikhothamate kwathini thini, kwenza kube easy ukuviolate ama-rights abantu abanjalo. Inkulumo enje awungeke wayikhangelela emuntwini ongumongameli, even emuntwini olengqondo ezipheleleyo ongasomongameli ozihambelayo estreetini.
Njengoba i-CCC isithi isisungula uhlelo lokugqugquzela ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha, ngakolunye uhlangothi sibona uMnangagwa esithi amajele akalabantu abamelele labo abangathandi ukungena esitaladeni bephula umthetho. Singabona amazwi anje eluphazamisa yini uhlelo lwe-CCC? Kungaba yini abakuqoqayo?
iZANU-PF singathi ibandla elingelamahloni ngendlela eliphatha ngayo abantu. Singakhangela wonkarivume labo Job Skhala indlela abaphathwa ngayo. Lokhu uJob Skhala into ayibotshelwayo ayikhanyi lokhu esejelela namhlanje. So ukusebenzisa kwamajeli iZANU-PF project ngokubona kwami kuphuma mgceki ukuthi amajeli ayisiwo abantu abawonayo, but ngabantu abafakwa iZANU-PF ukuthi nxa befuna ukufaka abantu emajeli bayabafaka whether bawonile kumbe abawonanga.
UDr. Shepherd Mpofu yincwadi kwezombusazwe njalo ufundisa ezokwethulwa kwemibiko e-University of South Africa, i-UNISA.
The Voice of America, VOA.
Umthethwandaba weMelika ulahle isicelo seZimbabwe esokuthi ingabhadali inhlawulo yezigidi ezedlula amakhulu amane zamadola aseMelika, $440.3 million, okufanele ibhadalwe imuli zakwele Germany leSwitzerland ezathathelwa umhlabathi wabelwa abensundu. Imuli lezi zaziphiwe isinqumo sokuthi zibhadalwe inhlanganiso ephathisa abathathelwe impahla yabo, e-International Center for Settlement of Investments Disputes. Lokhu kuza ngesikhathi amabhizimusi ekhangelane lobunzima ngenxa yokungahlaliseki komumo wezombusazwe eZimbabwe. UTaboka Ncube uxoxe lengcweti yecubungula ezenotho uMnumzana Masimba Kuchera.
Uyabona udaba lolu olokuhambisana kumthethwandaba iZimbabwe isala ukubhadala, ngibona njengani kusimotshela isikhathi njalo usiqedela imali eningi kakhulu, ngoba ungakhangelisa uzabona ukuthi ulokungavumelani kumbe ungazwanani okukhona. So ngokubona kwami aloba iZimbabwe yahlala phansi labanye abaxabana leZimbabwe undaba le eyomhlabathi, babonisana ukuthi ungenziwa njani ukuthi singasebenzisi umthethwandaba. Ngoba umthethwandaba ikakhulu ama-international settlements lawa aqeda isikhathi le mali futhi.
Sibona lapha abe opposition be lokhu be sithi bona abamukela ukuphume kukhetho isikhathi eside lesi esisithathayo siku election mode ubona sengani kuza kwenza njani amabhizimusi elizwe
ngokubona kwami isikhathi lesi eside esi ku election mode siyaphazamisa kumbe siyaphambanisa ukusebenza okwamabhizinisi ngoba uzananzela ukuthi amabhizinisi baye befuna ukuthi babekwazi ukuthi elakusasa limi kanjani, baye befuna ukuthi babekwazi ukuthi i-economy imi kanjani, baye befuna ukuthi babekwazi ukuthi izinto zi-stable okunjani uze labo bakwanise ukuthi bazisebenzele njalo ba-produce okufunakalayo. So uthi khathesi silonga abishuwa esilakho ukuthi sizahamba kanjani kwenza ukuthi umsebenzi wamabhizinesi ungahambi kahle njalo labo bahlale bethaye waluvalo uthi ungavuka udlakela njengoba sikwazi ukuthi imbali yeZimbabwe ngeyokuthi nxa ama-election engaphela uyaba lohlakela.
Umnumzana Masimba kutshera yingcwethi yecubungula ezenotho ubexoxa ecingweni lotabo kancube we-Studio 7. Abantu abakhubazekileyo eZimbabwe bathi kabenelisanga ukuphatheka kukhetho olusanda kwedlula ngokugcweleyo ngenxa yemigoqo eminengi ebikhona. Imigoqo le igoqela ukuswelakala kweminyango lezambuzi ezenelisa ukusetshenziswa ngabantu abalama-wheelchair, abatolikela abangezwayo endlebeni kanye le-braille. Utabo kancube we-Studio 7 uxoxelo sanda kukhethwa ukuthi amele abagogekileyo kudale le-senate unkosikazi Anna Shiri wasipha utaba olulandelayo.
Ngathaba ngabona amarani eyenzwa sabona i-sign language ama-interpreters babe khona siyabona ukuthi hayi abantu bafuna amavoti wonke lawo amavoti abantu abakhubazekileyo ayabawini. So asiyenzeni ukuthi in every public gathering ama-institution yethu izibhedlela amapolisa emakhodi ama-sign language interpreters.
Njengomuntu osanda kungena kuyini elikhangelele ukuthi lingakwethembisa ukuthi lingakwenza?
Ngizasebenza lo muntu wonke okhubazekileyo ngingakhangeli ukuthi lo umama kumbe ngubaba ngingakhangeli ukuthi umhlobo womuntu ngingakhangeli ukuthi i-disability yomuntu.
Yes, siyabonga mama. Kukhetho lolu olusanda kwedlula abagogekileyo libone bengena yini kukhetho, bakwanisile ukuyavota, kuyini okungabe kubaphazamisile ukuthi bevota?
Abantu abakhubazekileyo sibabonile nabo bevotela bo-president, bevotela ama-MP, bevotela ama-councillors. Labo banikwi isikhathi sokuthi labo bavotele ama-senate angu-2 amelela abantu abakhubazekileyo, umama nobaba.
Yes, siyabonga mama. Kulabanye esibazwe bekhuluma ngokuthi endaweni zokuvotela ezijiyeneyo bekungela ezinye izinto ezenza ukuthi abantu bekwanise ukuvota ezifana lama-ramp, ama-wheelchair, abanye besithi bekungela abantu ade bebaphathisa nge-sign language. Lingathini ngalokho ukuthi kukhetho olulandelayo kuyini elingasebenzela ukuthi kwenziwe?
Ye, siyabona, uyabona indawo, ezinye indawo vele abantu amanye ama-police station ayenzelwa isikolo. Isikolo amanye izikolo ezinye zilama-state kutho ukuthi akula ma-ramps. Indaba ye-accessibility indaba yokuthi kumele sibone ukuthi silungise ukuthi indaba zonke lezi zokuvotela zibe accessible kubantu abakhubazekileyo. Kumele kube ngama-ramps, kumele kube ne-sign language. From voter education to ama-elections.
Unkosikazi Anna Shiri ukhethwe ukumela abagogekileyo kudalele Senate obexoxa esecingweni loTabo Kancube weStudio 7. Ukudonselana phezu kwempumela yokhetho phakathi kwebandla leZANU-PF leTRIPC kuyaqhubeka. Ibandla leTRIPC lisithi selisungula umkhankaso wokuququzela ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi labo abazaphatheka kulokhu kutshengisela bazajikelwa emajele. I-TRIPC ithi kwaba lokuqilibezela kulolu khetho okwabangela ukuthi kunqobe uMnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF. Kodwa uMnangagwa uthi nguye owanqobayo ngoba abantu bemthanda kanye lebandla lakhe leZANU-PF. I-SADC, i-African Union kanye lezinye inhlanganiso ezitshiyeneyo zithi ukhetho lolu kaluqhutshwanga ngemfanelo. Sixoxele lunga leZANU-PF uMnumzana Leo Kachingwe endawonye lelunga leTRIPC eMelika uMnumzana Tim Moringai onguye osungula lingxoxo.
Hayi, indaba is very simple lapha sithi thina kumele kube lokhetho lokukhankasa okutsha ngoba i-SADC, i-AU, i-EU, lama-China athi yona into zonke azihambanga kuhle. So my ZANU-PF run ama-elections the way that they did, I don't think see anywhere progressively. Siyabona ukuthi kulama-investors afuna ukubuya eZimbabwe, but ma kungela rule of law, lama-elections are credible, fair everywhere. Awula investor ebuyayo. So ikwesi kuchoyo kathesi ukuthi no, we just want a free credible election. Sakubona konke okwayenzakalayo, ama-ballot bathi bona they printed 7.1 million, but come election day we didn't even find them. So ikwesi kuchoyo kuno.
Mnumzana Kachingwe, nanso uyamuza uMoringai, kanti labeSADC labo labe-AU bathi hayi kukhona okungahambanga kuhle kukhetho.
Ngiyakuzwa mnumzana Nkomo, siyabonga sibili. Into ekhona ngeyokuthi khona yes, i-SADC kubakhuluma abawukhuluma, i-EU layo ikhulume ewukhuluma, but what we know ukuthi khona i-SADC ade kungu-spokesperson abantu abangamthembiyo abam-appointayo ukuthi abe head of emission yama-observers, but the majority bathi khona hayi into zikambe kahle eZimbabwe abakhali, and ama-elections ayenziwe ngendlela eyade i-peacefully, ngendlela ade i-credible. Yes, kuzakuba lokukhalakhala, but abantu bavotile mnumzana Mringai, and abantu bakhethile umongameli, bamkhetha upresident Emmerson Mnangagwa ukuthi abe ngupresident owelizwe. Ukuthi sibuyele senza ama-elections, wona ama-elections enziwe aba-fair, aba-credible, hayi angamboni ukuthi kuloncedo ebantwini, ngoba abantu bavotile, abantu bakhethile umuntu abafuna abamelele bona. Ama-observers awe-EU, ama-observers awe-SADC bangakomplaina, but thina eZimbabwe sile ndlela esenza ngayo izinto, and we believe ukuthi into ziyenziwe kahle kahle, abantu bavota peacefully. Akuzange kube lokuthi kuthiwa abantu bachayiwe mnumzana Mringai, unless ngaliwalile evidence yokuthi abantu bachaywa, abantu ba-intimidate, abantu abavotanga, bafuswa ukuvota.
Uyamuzwa ukaChingwe Mringai uyakhuluma uthi hayi lanqotshwa ngendlela ecacayo, akuzange kube lodlakela, akuzange kube lokwethuselwa kwabantu. Kati lo mongameli Mnangagwa namuhla simuzwe esithi yena kini elingacabanga ukuthi litshengisele njengoba lisithi ligqugquzela ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha. Uthi kini amajele eZimbabwe akalabantu, lizagcwala phakathi, lizaphathwa ngesandla somthetho esilukhuni. Uthini ngalokho?
Anti uyayibona izani yakho na in one hand basitshela ukuthi election yahamba kuhle, in the other hand basibe threaten abantu ukuthi hayi izagcwalisa amajele. So ikwesi kuchoko nokuthi izano yona mayikhuluma ngezinto, let me give you an example, ezinjengama assumptions bayagijima kuSadak bathi hayi Sadak sincedisaneni sicomplaine lapho ukuthi bakhiphe izinto ezinjengezijeziso lezi. But mase betshema ukuthi hhayi izinto lezi abaziyenzayo azihambanga kuhle ngoba abantu beSadak ngabobhudi bethu labobaba bethu basinceda ngesikhathi sensempi iMozambique, iZambia, iTanzania, amazwe wonke nalawo. But kona ma bengafuni ukuthi into icasiswe according to the law bathi hhayi sesizalichaya and all this other stuff. So thina sithi no, ma lina lisithi linabantu and abantu bafuna ukulikhetha free and fair, sacela ama-voters ro, sacela ukuthi kube le delimitation report asinikwanga. So all these things culminated ngeyona le i-shambolic still abafuna ukuyenza ethiwa yi-election. Awuzange kube yi-election nomzana kaChingwe. So kumele fresh elections sizacela obhudi bethu abeZambia, Tanzania, Namibia, Botswana, South Africa babuye bakhiphe iZek bayifake eceleni ngoba iZek has been found to have people abaseparteni yezanu PF njengabantwana bakompofu, abantwana bamamungwana and all these other people. So thina sifuna ukuthi i-election ibe free and fair. That's all we want. Lingasidla, with a free and fair election you never hear us complain. But ukuthrethen abantu or ukuyethusela abantu lisithi hhayi sizalifaka emajele and whatever, kanti ijele alisonomuntu eyi-1 we-CCC labo abezanu 1 day bazangena. So bangaqali into yokuyethusela abantu ngoba you never know the future. It's 24 hours. Siyabona laphana eGabon ne-West Africa kuchaya amakhulu every day. Nendaba zona lezo thina sithi hhayi asifuni idlakela.
Naso mnumzana kaChingwe, umnotho lizawenelisa yini ngoba abantu bayakhala bathi sokuwinizana futhi khona sisazodubeka sisiya phambili. Lizawenelisa yini umnotho abantu baphile kuhle?
Ungalalela ukomrade upresident Nangapho uthuna esithi ilizwe liyakhwa ngabanikazi nabantu abantu aliyakhwa izana uPF uphi akula any in any country ukuthi khona i-government yetshona isponifida abantu. Abantu, they have to be willing to contribute economically, you know, elizweni la. Izanu PF ekuthembisayo ukuthi iza provide ama-resources la, you know, lezimali whenever it's needed. But ukuthi khona umnotho uyajenerate-wa i-government kuphela. Ungabona isici ngayikhuluma recently kule clip engangiyibona Mr. Chamisa esithi khona yena enga-electwa lizabona amakhiwa egijima ebuya elizweni emali. Are we going to rely on ama-donations inxa isikhona?
Umnumzana Leo kaChingwe lilunga lezanu PF ubexoxa endawonye lelunga le-CCC umnumzana Tim Moringayi. Ulife Talk namhlanje siqhubekela phambili ngodaba lokhetho. Futhi sizakhangela ingozi yomlilo enzakale esakhiweni sesitezi eJohannesburg kweSouth Africa. Namhlanje ekuseni yona ebulale abantu abedlula amajumi ayisikhombisa. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kulokwesabela ukuthi kungaba lezizalwane zeZimbabwe phakathi kwabantu abangamashumi isikhombisa lantathu 73 abathe bafela kustezi abakade behlala kiso eMarshall Town enzikini yeJohannesburg kwele South Africa namuhla. Kwanele Mthwakazi, yimi uNtungamile Nkomo, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.